Lokhu kwethulwe ngumabhalane omkhulu wedolobho uTown Clerk uMnumzana Christopher Dube emhlanganweni wekhansili ethi abe-Environmental Management Agency babacala ngokufaka ingcekeza emfuleni eseduze ledolobho ikakhulu ugami lomguza. Bathi lokho yinto engalunganga ebantwini, izifuyo kanye lezinanakazana. UMnumzana Gilibone Khabo, isikhulumeli senhlanganiso emele amalungelo ezakhamuzi, uthi lokhu kwephula ilungelo labo.
Lawayo sesikhanya sesifaka entweni ebisela amalungelo abantu emuva. Amanzi into eqakathekileyo, njalo kubi ukuthi thina sibe sisiqhenya sithi si-baseline council ngapha thina. Sinathisa abantu amanzi angcolileyo. Ngapha nxa sokusiya emakhoti kuzaphuma izimali eziningi ukuze kubhadalele amaloya lalilani. And khonokhu imali yangakhona izaphuma kuma-repairs, iphuma kithi thina izakhamizi. Bona kungcono ukuthi babone ukuthi thina okwethu nxa sikhangela ingcekeza yethu imanejwe kuhle. Sile ndawo engalethwa i-Asebo Farm, ngikubona ukuthi ngabe infrastructure khona phani iyalungisa.
UMnumzana Moses Ndebele ongumhlali wakoBulawayo uthi abasela siqiniseko sokuthi amanzi esiwasebenzisayo alokhe ehlanzekile.
Njengoba sekune rosuwa engenileyo emanzini ethu akufanele sibe siwanatha siwasebenzisa ezindlini. Asisela siqiniseko sokuthi amanzi angikhona abe ase-right sechenile embese asekho right. Isithi khansili ayimeke sure ukuthi amanzi ayaklinwa ngoba sagcina sesihlala njengaseHarare sesinatha amanzi aledoti sesingasahlalisekanga kuhle ugcina sokukhoza okholera leminye imikhuhlane esingayizwisisiyo lapho. Sinabantwana abanatha amanzi lathi sawanatha amanzi sawasebenzisa. I-Rosewa leyo ifanele ilungise ngokuphangisa abantu bengaka-affectingi kakhulu esigabeni sethu sakoBulawayo.
UMnumzana Ngqabutho Changane laye ongumhlali wakoBulawayo ugcizelela ngokukhulunywe nguNdebele.
Lathi sinje asisakwazi ukuthi amanzi laye esiwanathayo ahlambuluke njani or anjani or vele asevele seyidodi. So mina njengami ngakhuthaza abantu ukuthi before bethatha lawa amanzi bezame ukuthi befake amanye ama-chemicals anjengabo-water guard or bewabholise because akulunganga especially for abantwana abancane.
Abantu bakoBulawayo baveze ukukhathazeka ngempilakahle yabo bethi yonke into yenziwayo isebenzisa amanzi njalo iningi lingazi ngokwenziwa yikhansile bethi kukhanya bengelandaba ngempilakahle yabo. Labo abalezifiyo abahlala eduzane lemifula le bakhala ngokuthi balakho ukulahlekelwa kakhulu, ngakho ke becela umansipala ukuthi athathe amanyathelo ngokuphangisa okuvimba umanakalo omkhulu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.